Into yokubuyiselwa kwabantu baseZimbabwe into ekade isegudwini kakhulu, noma ngaze ngithi nje into esegudwini kakhulu kulamalanga, ikhulunywa kakhulu, njalo yinto abalwisana layo bona abaphethe umthetho welizwe lase-UK bezama ngakho konke okusemandleni ukuthi abantu baseZimbabwe babuyiselwe. Kodwa ke ngenxa yokuthi kulomehluko omkhulu, ngoba i-UK lilizwe elasayinayo i-treaty yama-human rights, so ama-lawyers baloko bebhizi besilwa belwisa indaba yakhona ukuthi kungabi yinto abazayenelisa ukuthi bayenze, bazama ukuthi ba-blocke into le abazama ukuthi bayenze laba abayibo abaphathi belizwe lase-UK ukwenzela ukuthi abantu baseZimbabwe bengabuyiselwa. Ngoba kathesi isimo zomnotho nesimo nje sezinye izinto ekhaya zikhona ezinye izinto ezingakahleleki kahle ngendlela efaneleyo, yikho kungasonto engabe yinto engajabulisa ukuthi kubonakala abantu beZimbabwe bebuyiselwe ekhaya.
Kodwa wena nxa uhlangana labo abeZimbabwe ikakhulu ababe bedinga ubuphepheli bengakabatholi, bathini, baphila njani, baphilele evalweni?
Baphilele evalweni, kodwa ke kube sekuyukuthi labo kakhulu abaphilele evalweni ilabo mhlawumbe abangakaziwa abangekho kusystem, kodwa labo abakhona kusystem abaphilele evalweni kakhulu, ngoba ezinjengoba ngitshilo phambilini ukuthi ilizwe lase-UK akufani mhlawumbe noma njenge-South Africa ukuthi mhlawumbe ungathi 2 o'clock uze umnyango usukhahlelwa ukuthi avuke uhambe. Kulo mehluko lapha umuntu kufanele ukuthi ahambe ama-lawyers, kuba i-process ende kakhulu, akubi into elula nje ukuthi umuntu usengavuka nje efake izankosi efake edizeni. Sekungenzakala kanjalo, kodwa nxa beseza njalo kuyakuyinto kuyabe senzakala ukuthi baphule umthetho. Kodwa-ke eqinisweni khona it's a process okufanele ukuthi ihanje kiyo iyedlulisa ama-lawyer baze bayipasise ize ivunyelwane la kubo House of Commons, ngale bayiqosisale bayivume ukuthi ngempela le nto le ifanele ukuthi ibe njalo. Kodwa-ke lakathesi kuseseyi-debate ngisho khona lasephalamende khona, kuseseyi-debate ukuthi basiloko beyidingide into yakhona, kodwa iningi lithi abantu baZimbabwe ababuyiselwe. Kodwa-ke kulo hlekana oluthi no alike liqale liyikhangelisise kuqala indaba yabantu baseZimbabwe kuqala andivalayo ukuthi libuyisele abantu baseZimbabwe.
Ubona labo abathi babuyiselwe babonani kahle kahle, kuyini abakubona sokwehlukene, njengoba siyabona ukuthi umumo lokufana vele lesikhathi sikaMnumzana Mgabe?
Abona abathi abantu ababuyiselwe ikakhulu yilaba kade beloko bekhuluma besithi isimo saseZimbabwe sesiya ngokuba ngcono. Ama-lawyers wona i-argument yabo ngeyokuthi lina lithi isimo saseZimbabwe sesiba ngcono, kodwa lina lisebenzela ama-sanctions elisawafakileyo ebantwini thize, ama-targeted sanctions elisawafakileyo ebantwini baseZimbabwe, okutshengisela ukuthi isimo asikakaqondi kuhle. So kungani ngapha lizitheka liphinde liziphendule futhi njalo lina? Kuyinto engaqondanga, into etshengisela njalo ukuthi alila qiniso entweni yena eliyenzayo.
Siyasizwe ukubana kuthiwa bakhona abanye abebandla lezanu PF labo abadinga ubuphepheli, liyalibabone yini?
Ye, bakhona abantu bezanu PF abaningi kakhulu esibaziyo abadinga ubuphepheli kuleli lizwe. Kungoba ubuphepheli babugande ukuthi akusikwa ukuthi umuntu mhlambe ubuya ngezepolitiki kuphela, kodwa ubuphepheli buza ngendlela eziningi. Ngabe ngumuntu wezanu, kodwa nxa ukuthi eye wafika ekhalaza ngobuphepheli afike akhulume into ephosi izwakale ukuthi into yakhe ayikhuluma yithini, noma nje kukuthi ayizwakali kuhle, angibeke nje kube sobala. Nxa nje wafika wafaka nje ukuthi yena uze ngobuphepheli, kuya kufanele ukuthi alalelwe, njalo engabi ukuthi usevele ethathwe ehanjiswe ebuyisele eZimbabwe, but kuya ukuthi alalelwe ujaje ayenquma isinqumo sakhe elalele wayezwa engelandaba ukuthi ngumuntu wezanu noma ngumuntu we-MDC noma ngumuntu we-ZAPU noma ngowayiphi iphathi.